Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Le chona njani mtu akazomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesine mhlaka 17 kuNkwenkwezi 2018 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Namhlanje sihlonyisiwe kakhulu ngohlelo lolu lwezojo lwehlanganiso yentatheli izindaba. Kuhle kakhulu ukuthi sesizabakwazi ukuthi uhlelo lokhetho luzayo sikwazi ukuthi siluphatha njani njengentatheli izindaba. Sibekwazi futhi ukuthi nxa sihamba sithatha izindaba sikhangelane futhi kakhulu kulolu hlelo.
Ikomishin ebona ngokuqhutsha kokhetho iZimbabwe Electoral Commission ifundisa intatheli izindaba ngezokhetho imanyene lenhlanganiso ezizimeleyo.
Engabantu laba ama-multinational corporations zibo futhi abalethi ihlanyelo lezi ezingama-GMOs. Kodwa siyakwazi ukuthi thina sasisebenzisa ihlanyelo zethu abadala bethu kade besebenzisa for a long time.
Abalimi bemaphandleni bathi bafuna uhulumende aqhakathekise ukulisana lenhlupho ezidalwa ikuguquka komkhathi. Umongameli Mnangagwa sekhangelelwe ukusayina umthetho okhangelane lezokhetho o-Electoral Amendment Bill ukuze ube ngumthetho opheleleyo lanxa abamabandla aphikisayo besithi kabasuthiseki ngawo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ikomishini ebona ngokuqhutsha kokhetho iZimbabwe Electoral Commission namhla iqhube umhlangano wokufundisa intatheli izindaba ngezokhetho imanyene lenhlanganiso ekhankasela ukhetho olukhululekileyo elizweni eZimbabwe Electoral Support Network kanye lenhlanganiso yentatheli izindaba iZimbabwe Union of Journalists. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Abantu abadlula izigidi ezinhlanu sebebhalisele ukuvota eZimbabwe emalungiselelweni wokhetho lwalonyaka. Umongameli Emmerson Mnangagwa nguye osemelelwe ukuba ethule isaziso selanga lokhetho esebenzelana labezek yona esibike ukuba isilungele ukuqhuba ukhetho. Ukomishina wezek unkosikazi Faith Sabata ucele intatheli izindaba ukuba zilobe iqiniso ngenhlelo lamalungiselelo okhetho. Ukhuthaze intatheli izindaba ukuba zihlale zithiye indlebe ngenguquko ekhangelele ukuba khona ngezokhetho yona esiphumelele edale lephalamende isilinde ukuyasayinwa ngumongameli Mnangagwa.
Ukhetho lolo olwalonyaka ngikhangelela ukuthi sincengene abantu sibaqhuquzeleni ukuthi luqhutshwe ngokuthula njalo sinanzelele ukuthi siya nanzelela ukuthi ukhetho lolu luzabe lukhululekile njalo luza kube free and fair elections ikwenza mucho. Kodwa engikubonayo ngokhetho lolu luza kube ngathi luzemambijana.
Intatheli izindaba esebenza ekhuluma FM unkosikazi Nokuthula Ndlovu ongene imfundiso yokuloba ngezokhetho uncome imfundiso abayiphiwe ngumnumzana Vincent Kahia lezek ngezokhetho ethi kubavule amehlo.
Namhlanje sihlonyisiwe kakhulu ngohlelo lolu lwezojo lwehlanganiso yentatheli izindaba. Kuhle kakhulu ukuthi sesizabakwazi ukuthi uhlelo lokhetho luzayo sikwazi ukuthi siluphatha njani njengentatheli izindaba. Sibekwazi futhi ukuthi nxa sihamba sithatha izindaba sikhangelane futhi kakhulu kulolu hlelo. Kungakho lolu hlelo lube luhle kakhulu kithi. Kanti ke futhi sibuye safunda ukuthi thina ke njengentatheli izindaba kumele ukuthi sibe lokuphatheka kanjani ngesikhathi lesingabe sengozini ngesikhathi sithatha izindaba.
Ukhetho lwalonyaka luzwaqhutshwa ngendlela ehlukile kuleminyakeni, kodwa akulamichina ezasetshenziswa ngalesi sikhathi. Akulapenda abavotayo abazagqamuza iminwe yabo ukukhombisa ukuba sebevotile, kodwa kuzasebenza usiba. Abezeki bathi bakhangelele ukuba kuthathe umzuzu owodwa kusiya kwemithathu ukuba umuntu avote njalo. Kusenjalo izeki isikhuphe amabizo endawo zalapho abantu abazokuyahlola amabizo abo kuluhlu lokuvota angaba zinkulungwane ezedlula ezilithumi, i-10,807. Labo asebalahla ingwalo zesiqinisekiso sokubhalisela ukuvota bakhuthazwa ukuyahlola amabizo abo ngesithupha sezenge esephepha leseplastic lepassport okunesithombe esikhanyayo. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abalimi bemaphandleni bathi bafuna uhulumende aqhakathekise ukusetshenziswa kwendlela zokulwisana lenhlupho ezibangelwa ukuguquka komkhathi. Kubika uMavis Gama.
Lokho kuphume emhlanganweni wenhlanganiso ezisebenzisana labalimi bemaphandleni eyela via Kompesina ezigabeni ezibalisa ezezansi lesempumalanga kwezwekazi le-Afrika. Lumhlangano wemfundiso owensuku ezimbili owenzelwe e-SOS Children's Homes eHarare ungenwe iziphathamandla ezivele emazweni angezansi lempumalanga yezwekazi le-Afrika. Emhlanganweni lentatheli izindaba owenzelwe e-Media Center ekugqitshweni kowemfundiso, abelaviya Kompasina baveze ukuba akukho okwenziwa nguhulumende ukusebenzisana labalimi bamasimu amancane lapho behlela izinqumo zokwenqabela inhlupho ezidalwa ikuguquka komkhathi. Unobhala jikelele we-Lavia Kompasina unkosikazi Elizabeth Mpofu ongumgcini sihlalo njalo enhlanganisweni yabalimi abalamapulazi amancane eyeZimbabwe Small Holder Farmers Forum ZIMSOF ukhuthaza uhulumende ukuba akhulumisana labo lapho kudingwa indlela zokuqeda udubo lokuguquka komkhathi osekubangela indlala.
Njengabantu laba ama-multinational corporations zibo futhi abalethi ihlanyelo lezi ezingama-GMOs, kodwa siyakwazi ukuthi thina sasisebenzisa inhlanyelo zethu abadala bethu kade besebenzisa for a long time. So sifuna lezi inhlanyelo lazo uhulumende efake umthetho ukuthi lazo inhlanyelo lezi zibe recognized, ukuthi abalimi babe free ukusebenzisa lezi inhlanyelo.
Uqhubeke ethi abalimi lenhlanganiso abasebenzana lazo balalo ulwazi olujulileyo olungasetshenziswa ukubuyisela isimo kuleso ebesiyiso khona umonakalo oguquka komkhathi ungakabi khona.
Siphumele lomnye umbono ukuthi ama-researchers kababuye labo ngapha phansi, behlale phansi labalimi bekwazi ukuthi abalimi bafunani, kuyini lakho ekunganceda abalimi, ngoba siyakwazi ukuthi ama-researchers labo banelwazi elokunceda abalimi abancane. Sibona ukuthi kule climate change funds, sabona ukuthi thina abalimi asikwazi ngama-funds wanalawo ukuthi angaphi, siyawathola ngaphi, siyawathola njani.
Uhulumende wetheswa umlando wokuthatha ulwazi lwakwamanye amazwe olwehluleka ukusebenza lulethwa ezwekazi le-Afrika osekubangele inhlupho ezifana nendlala lokonakala kumkhathi i-climate change. Bathi sesifikile isikhathi sokukhuthazwa kwendlela zokulima zendulo hatshi ezakulezi nsuku osekusobala ukuthi kazisebenzi ezingaba yizo ezibangele umonakalo kumhlabathi, imvelo kanye lokuphazamisa ukunakuhle kwezulu e-Afrika. Lumhlangano ungenwe iziphathamandla ezivele emazweni abalisa ele Democratic Republic of Congo, Kenya, Uganda, Tanzania, Mozambique, South Africa, leZimbabwe kanye lenhlanganiso eziphatheke kule mikhankaso ezwe kazi leAfrika lakwezinye izigaba. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gamba.
Yebo, mthwakazo omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usilohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngoMvulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku shortwave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asiqoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhasi le VOA Ndebele ngoMvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Ikomishini ekhangelanelo kukhumisana umlotha eNational Peace and Reconciliation Commission isiphumele nhlelo lohlelo lweziqondiso okumele zilandelwe ukulungisisa indaba zokungezwani elizweni. Kubika ubathabile Masuku.
Umgcini sihlalo wekhomishini le umnumzana Selo Masole Nare uthi sebehlele indlela yokulungisisa indaba zokungezwani, ethi njalo okumqoka kulolu gwalo ludaba lokhetho kanye lolwegugurawundi okuyizo ezizaqala ukukhangelwa lonyaka.
Sesifike esibangeni sokuthi sikhangeleke entweni ezinje ngokuthi sizayihlahla njani indlela yokuyenza umsebenzi wethu. Yilo ithuba elenze sabuya lapha namhlanje sihlahla indlela yokuthi senzeni kusukela namhlanje kuze kuphele iminyaka engu-5. Ungakhangela iphepha lethu esilayo ama-priorities phezulu siqalisa ngama-elections kubuye kugugurawundi.
Wengeze ethi i-commission izasebenzelana lamanye ama-commission afana leZimbabwe Human Rights Commission kanye leZimbabwe Electoral Commission kusiya ngokuthi udaba abalukhangelayo lweyama kwezokhetho kumbe ukwephulwa kwamalungelo oluntu. Omunye walabo akade besemhlanganweni umnumzana Strike Mkandla uncume loluhlelo kodwa usola isikhathi sokuqhutshwa kwalo ethi sifitshane kakhulu okungabangela ukuphathwa komsebenzi ongajulwanga.
Into evele ihlala ingihluphile ngecommission le yikuthi izaba khona kweminyaka engu-10, eminyaka khona isidliwe already. And lesi sikhathi esiseleyo izakhuluma yonke into kusukela ukufika kwamayikuvala izinto okumele ukuthi ngabe ziyalungiswa bese sikhuluma ngento yonke endalandala sijiye okukhona.
Umnumzana Dumisani Mpofu uthe laloba uhlelo lolu luluhle kumele kucaciswe ukuthi uZulu uzathola ithuba lokubuza ukhomishina imbuzo nxa ingabe sebehlulekile ukuqhuba umsebenzi.
Kuqakathekile ukuthi i-commission le ibe accountable, not ukuthi only to hold others accountable, yona la ibe held to account. Kufanele kube le ndlela yokuthi umuntu obone ngani ayisayenzi ngendlela ethe izayenza ngayo abe kwazi ukuthi uzayenzani, ngoba siyakwazi ukuthi sesaba la ma-commissions amaningi eZimbabwe lapha amanye akhona agcine information yathi ingaphumi. Currently lokho esilisana le court ukuthi release idumbu tjena commission report leshiyambako.
Ilunga leMthwakazi Republic Party unkosikazi Ntombizodwa Mguni uthi uyajabula ukuthi ukutshengisela kwabo sokuze kwabafikisa kuleli zinga.
Engifisa ukutsho ukuthi i-commission le it's got to have foot soldiers bengabi yibo bodwa besimela njengabantu bakwaMthwakazi ngapha. So ngathi sekusiba lokuzwisisa ukuthi sisuka kuphi sisiya nga. Kwasiza kakhulu kuba kwethu lana lathi njengeMthwakazi Republic Party ukulwa kwethu first befika eBICC sazobalandela futhi eLupane, was so important.
umhlangano lo ukuhlanganise abantu abavela ezabelweni zonke zelizwe. Ugwalo lalolu hlelo luzakwethulwa kuZulu kumaviki amabili alandelayo eHarare. Ugwalo lolu lukhangelele ukubumba ilizwe elilokuthula, a powerful Zimbabwe for all generations. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Live talk lamhlanje uhlelo lwabesifazana olweya sihluzeni bomama sixoxa ngokuhlukuluzwa kwabantwana ngabantu abagoqela izihlobo labangane bemuli. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amapolisa kwele Malaysia athi ahlasele umuzi kamnumzana Najib Razak oyinhloko kahulumende yakulelo lizwe. Lezinye izindlu zakhe lapho ehlolisisa icala aletheswayo lokufumbathiswa edabeni lwamabhiliyoni amadola achaphazwayo ebhanga lesizwe. Lokhu kwenzakala esanda nqotshwa kukhetho ngamabandla aphikisayo esebuse okweminyaka edlula amajumi amathathu. Umongameli Emmerson Mnangagwa sekhangelelwe ukusayina umthetho okhangelane lezokhetho we-Electoral Amendment Bill ukuze ube ngumthetho opheleleyo. Kulandela ukupasiswa kwawo lidale lePhalamende kanye leSenate. Amalunga ePhalamende antshintshe umthetho lo afaka okuchiyeneyo okugoqela udaba lokuthuthukiswa kwabesifazana kwezombusazwela kuhulumende. Kodwa inguquko enengi ebifunwa ngamabandla aphikisayo efana lokuthi iZimbabwe Electoral Commission kumele ikhethe inkampani ezadinda amaphepha okuvotela phakathi kwamankampani amanengi afuna lumsebenzi, i-tender process ngesiNgisi kayingenanga. Lanxa kunjalo, abebandla leZANU-PF bathi bayajabula ngalinguquko. Amazwe achiyeneyo agoqela eleMelika leleBhilithane ahlezi ekhuthaza uhulumende weZimbabwe ukuthi aguqule imithetho ephathelane lokhetho ngendlela ethakazelelwa ngawo wonke amabandla ancintisayo ukuze ukhetho oluzayo luqhutshwe ngendlela eqondileyo. Ukuhlaziya lolu daba sixhume umeli weBinga South edalele ePhalamende umnumzana Joel Gabuza olilunga leMDCT kanye lomeli wePhalamende wePhelandaba Mpophoma edale linye njalo engwezanu PF umnumzana Joseph Chuma onguye osungula lingxoxo.
Sizamile ukubana sibonisane silungise okumele kulungiswe. Amabandla amabili iZANU-PF leMDCT kwacubungulwa sibili kulungisiwe lona bolungiseke khona. Kukhona lapho abangazange basukiseke labo khona kodwa engasukiseni kwabo sibabona ukuthi hhayi sokungaphezu kwamandla ethu njengedale lephalamende ngoba okunye kwakhona kuyabe sokufuna ukulura kuyiwe futhi ebantwini sisenze lokhona abantu ngesilungu i-amendment ye-constitution ngoba kuyabe sokufuna khona lokhu sibili. Kodwa okulungisekayo mbona kanti hayi sibambisa ukulungisa.
Baba Gabuza, kunengi ebelikhala ngakho njengebandla eliphikisayo ukubana kufakwe kumthetho lo, likutholile yini konke?
Angike ngathi sikutholile baba. Uyabona okuhluphayo nxa lilungisa umthetho lonke lingama-interested parties usiqina sokusuka kube lokungathi alizwanani ngoba wonke umuntu ule-interest, wonke umuntu uyafuna ukuthi ngabe okwamiko okungenayo. Njengokubona phela abangani bethu abeZANU-PF beyi-ruling party bakhanya belamandla amaningi, abathandanga ukuthi bekuzwisise okuningi kodwa bayakhohlwa ukuthi okuyizinto lokusilungiselela uZulu, silungiselela ilizwe. So okuningi asikutholanga, okumgqoka okwangukona sikutholanga.
Babuchuma bayakhonona njengoba uyamuzwa ubaba uGabuza bathi yebo upasiwe umthetho kodwa okuningi abakutholanga.
Ukubeke kuhle kubaba uGabuza ubana nxa abantu becula imithetho leyi kwesi sikhathi sisuka sibe nalokwana nangama-selfish interest okuthi wena ufuna ubona ingungu ikhalele egumeni lakho kukanti-ke kwesi sikhathi akumela akube njalo so okulandela ukucela okwenzela ona kungaphumeleli yikho nokuntona bonale becelela ngoba becelela ehlangothini lwabo ukuthi bofeve bona kodwa thina sikhathi ukuthi hhayi into yonke esiyenzayo njengabameli bephalamende kumele seve into zonke silandela umthetho wethu esawufakayo wezimbabwe oyikhonstitution laleyo njengakuthi yona ngiyakwazi ukuyona enkulukazi azekhala ngayo indaba yokuthi yona bafuna ukuba khona ama-ballot paper eprintwa nabokunjalo kodwa-ke i-constitution iyakhuluma sobala ukubana into leyo yinto efakwe ezandleni ezezeke hhayi khona amabandla la njengebandla lezamtwevu asikho kubukhona kwani kubanjwa izeke kuphela
baba ugabhuza uchuma uyakhuluma lapha ngendaba yokubona ama-ballot papers edindwa vele ufuna ukubana kuyiwe kuthenda kukhethwe inkampani ezadinda amaphepha la kalikutholanga lokho kodwa umgcinisihlalo we-zec ekhuluma izolo uthe nxa lifuna lizavunyelwa ukuze bona amaphepha la edindwa ayisiyonto eliyithakazelelayo yini yona le
uyabona ukuthi into le esikhuluma ngayo izabatshaya bona labo ngaphambilini sasikhala lapha sikhuluma ngokuthi hhayi madoda alungisana emajele ngoba anyone engagcina eyicandidate yejele kodwa bebona ngathi bona bemdc yithi kuphela esifanele singene emajele kodwa sikubonile phela uchombe engena wabona ukuthi emajele kuvinjani so yikho lakho lokhu kwama-elections isisukile izanu embusweni iza kufuna khonoke esikhuluma ngakho for example one uza kuthi wena uzobukela ukuthi ama-ballot papers aprintwa njani omaprint wakhona ungamazi ukuthi ukhethwe njani unobuhlobo bani lalo ofuna ukucontesta ama-elections ayinto bekuzaba kuhle sithi thina allright sesifuna ukuyadinga umuntu ozasiprintela ama-elections sikhangele imbali yakhe sibone ukuthi ngumuntu okwazi umsebenzini ngumuntu okhwanisa ukuthi elungise umsebenzi njengemfanelo yini ngumuntu ongelahlangothi alusekelayo yini ngumuntu ongasoze eprinte amabhaloti amaningi ehambe mgudlu enika abanye yini laba ukubukela nje kuprintwa akuncedi but sifuna ukubona ukuthi onikiweyo kunikwe ngasizathu bani uyakwanisa yini umsebenzi ule rekhodi eclean yini ukuthi engawenza umsebenzi kumbe wakuwatshontshela ama-election wancedisa ukutshontshela ama-election yini kwamanye amazwe so konke kuyasinceda ukuthi kungabi lokukhonona nxa ama-results ama-elections esephumile
baba uchuma sesingabona yini ukhetho oluzayo lusibango lokhululekileyo kubangelwa ngumthetho lo eseliwuguqulile
umongameli welizwe ubaba uMnangagwa usekhulume kaningi wawugcizela lokho njalo lathi siyawugcizela njengebandla elezanu itwevu akunanto esiyifisayo njengokuthi yona ama-elections lawa abe very safe and credible lokhu sikwenzela ukuthi izimbabwe iye phambili ngoba okangathi izimbabwe imile amazwe onke akhangela athi yona rayithi yenzana into ezicacayo
akwigqibe baba ugabhuza ngamafitshane
ubaba uMnangagwa siyamuzwa sibili but akungabi ngamazwi kuphela kungelezenza akube izenzo kungemazwi ngoba nxa uza kuthi ukhetho luzakhululeka wena ngapha kumsakazweni we-ZBC kukhulunywa ngomnankagwa kusukela ekuseni ize liyetshoni langa kukhulunywa ngezalo kusukela ekuseni ize etshoni langa po abanye laba bazawuthola nini sichance yokuthi kukhulunywe ngabo siyayenza amarali akaze sibona i-ZBC iwakhava besesaba ukuthi nxa bethi beyakhipha bakhipha nje ukuyingcuzana kwabantu eceleni bechiya ipicture enkulu eyiyo ekadimxoka eralini
umnumzana Joel Gabuza lilunga le-MDC T njalo umela iBinga South edale lephalamende ubexoxa endawonye lomeli wephelandaba Mpophoma edale elifanayo njalo engowezanu PF umnumzana Joseph Chuma
lo ngumbiko oveza imibono yelizwe leMelika mhla zilijumilane kunkwenkwezi ilizwe lemelika lavula isigodlo salo ejerusalema kwele israyeli umnumzana jared kushner umcebisi kamongameli donald trump uthi ukuvula isigodlo lesi kuveza ukuthi ilizwe lemelika lenza okufiswa ngabangani babo kwele israyeli ukushner uthi lokhu kuza kwenza ukuthi amazwe la asebenze ndawonye ngendlela ephezulu uthi lokhu okwenziwe lilizwe lemelika kuveza njalo ukuthi amazwe la alobudlelwano obuvela kude njalo azaqhubekela phambili esebenza ndawonye elwisana lokuhambelani lawo Ukushna uthi basekela ilizwe le-Israel ngenxa yokuthi bavumela ukuthi kube lenkululeko njalo kabafuni ukuthi kwephulwe amalungelo kwaZulu emazweni abo lamanye emhlabeni wonke jikelele. Uthi ilizwe le-Israel likhuthaza ukuthi kube lenkululeko yezokholo emhlubulweni we-Middle East ngoba kulabantu abangamaJuda, amaKristu labakhonza ezinye inkolo. Ilizwe le-Melika lithi lizaqhubekela phambili lidinga ukuthi kube lokuthula e-Middle East. Elemelika lithi liyakwazi ukuthi kulabantu abakhonona ngokuvulwa kwesigodlo selizwe leli eJerusalema. UKushner uthi ulethemba lokuthi kuza kuba lengqubekela phambili kwele Israel kulandela ukuvulwa kwesigodlo seMelika eJerusalema. Lo bekungumbiko oveza imibono yelizwe leMelika.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Ekhuluma nentatheli zindaba zemidlalo namhla emini uMadinda uthe abafana bakhe bengabe bebancane yebo kodwa sekumele bekunanzelele ukuba sebedlala kusigaba.
Uxolo ngalokho singeneke kwezemidlalo. Umqeqeshi weqembu lenguqu ele Highlanders uMadinda Ndlovu uthi abafana bakhe sokumele batshengise ukuba sebekhulile njengoba imidlalo yeCasalaga Premier Soccer League isifika phakathi laphakathi kwesizini. Kubika uJoseph Njanji.
Ekhuluma nentatheli zindaba zemidlalo namhla emini uMadinda uthe abafana bakhe bengabe bebancane yebo kodwa sekumele bekunanzelele ukuba sebedlala kusigaba saphezulu. Yikho kumele bakubone ukuba lo mdlalo akusiwo wabafana abancane kodwa ngowabantu abakwaziyo abakudlalelayo lokudingakala ukuthi bakwenze.
Yebo naye siyabumba i-team u-team yakusasa kodwa kumele sibone lakho ukuthi khonana siyasuka lapho esiqale khona sibe kusinye isigaba kwamanje and njalo mina ngiyazi ukuthi abafana laba i-game ezinjenge ze Caps United which are self-motivating games they will come to the party njengoba vele libona ukuthi kune belokuqala kwanafana singakabi kulesi stage siso sona i-Caps United abafana laba bayigijimisa njalo bazayiphinda futhi kule page.
Iqembu la Highlanders lele Caps United azanqikilana ngesonto enkundleni eBaba Fields kodwa imidlalo yeviki lethumi lambili yesigaba seCastle Premier Soccer League izaqala ngomgqibelo lapho iqembu leNicrude elizemukela khona elebulawa yeChiefs enkundleni yeAscot. Iqembu leChicken Inn lizadibana leHarare City ngaseLuveve. Iqembu leNgezi Platinum lizadlala lelebulawa yeCity kuthi iqembu leZPC Kariba lizadibana leleYada ngaseNyamunga. Kweminye imidlalo yangensonto iqembu leShapane Mine lizadlala leChapungu enkundleni eMaclass. Iqembu leDynamo lizemukela leFC Platinum ngaseRuvaro. Iqembu leTriangle lizadlala leBlack Rhinos ngaseGibo kuthi iqembu leMutare City Rovers lizachana leHerentals enkundleni yeVengere. Ngiyimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Siyami ingoma ye Cholocho FC sebedlala esigwagweni abafana ngemva kokugunyulwa kuCasalaga Premier Soccer League nyakenye. Kungasenani siphethe ezosuku ngebezihamba phambili. Ikomishini yezokhetho iZAC ihlomisa intatheli zindaba ngokuphathelane lezokhetho. Abalimi bemaphandleni bathi bafuna uhulumende aqakathekise ukulwisana lenhlupho ezidalwa ukuguquka komkhathi. Kwanele mthwakazi omuhle olivalelisayo ngontungamili Nkomo. Libe lobusuku obuhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7.
Kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa yenhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.